baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomvulo omhlaka 8 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
futhi china umeya yena uHebert Gumba kanye lamapolisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awuthi ukuthi kufuze besichaye lati thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lati siyasebenza
intatheli izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare sikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi.
Ele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencede kufuze banike bona abafanele ukuthi baphile. Athina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho lokhu liqansa. Odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lomkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole ezitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapolisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabomsakazo we-263 chat ngamapolisa kanye lawe kansili yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kameya weHarare umnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapolisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapolisa ezivimba ezama ukuzalisa kuyabona u-officer commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapolisa okwamahola angaba mabili intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-officer commanding Harare yena ugcine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja umnumzana Leopold Munende obesekutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo okuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okunilethalapha ukuthi sesibone amapolisa awekhansili lawezetherapy echaya untatheli izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intatheli izindaba. Sithi thina umeya yena uHebert Gumba kanye lamapolisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awuthi ukuthi kufuze besichaye. Lathi thina nxa sithatha indaba zethu akufuzanga sithinti ngoba lathi siyasebenza.
Enye intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobancube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapolisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi besikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation uPresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze. But into esiyibonayo manje ukuthi akulanto etshintshileyo lokho kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambise imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa sikhangelele ukuthi lizwe litho ukuthi new dispensation. Into esingayikhangeleli kakhulu into esizwisa ubuhlungu ukuthi lokhu sisebenze njani kuleli lizwe sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi kuhamba njani ilizwe lingiswa njani ilizwe lifa ngaphi. So into esibona ngathi sasikhatshana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama journalist, sibe le freedom yentatheli izindaba.
Umeya weHarare uMnumzana eBetgumba uthi izehlakalo zokuhlukunyezwa kwabantatheli izindaba silihlazo.
We are expecting that this month of February will be receiving a report. There is a report that should be coming.
Khangelele ukuthi kuyonale inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengeCouncil, njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezetherapy phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba. So amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayonale inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile.
Kodwa uMnumzana Thabane Mzila isakhamuzi seHarare obone intatheli izindaba zitshengisela uthi uhulumende kumele afundise amapholisa lapho kuphela khona amandla awo.
Hawu abona amapholisa nxa seyenza so manje sebedelela kakhulu sibili, ngoba ngenza ukuthi athi tiegas uyijikele ofisini yabaintatheli izindaba vele akuyenzi, akusonto abangayiyenza sibili, lokhu kudelela sibili okunye sokungaphezu kwamandla sibili. Themba kukhona sibili okuzayenzakala lawo amapholisa lawo ebanje sibili, ngoba hhayiyelo akulunganga sibili.
Amapholisa kaCouncil yeHarare esebenza ndawonye lawe Zimbabwe Republic Police iZRP ahlasela umsakazo ebulenjini we-263 chat ngeviki edluleyo, ngoba bethethe imifanekiso yawo echaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho okwenza bathela intuthu ehitshayo etiegas emahofisini la. Lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhononwa ngokudlongudlongo kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima. I-Studio 7 ihluleke ukukhuluma nesikhulumeli samapholisa uMnumzana Phunyathi ngalolu daba. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku-short wave 4930, 6065, 15460 laku-13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ku-Cyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele, inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla ye-Silver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla lolunye uncedo eChimanimani unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu. Ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngeyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu, kodwa bona bayiphambula. Ukuthi ngempela sonto kulomunye umchayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu, yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla, kodwa umchayeli wahle waqonda enkambeni yamapholisa wabotshwa lundoda. Bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South unkosikazi Loveness Makaure. Waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo.
Hayi vele kuyabe kungalunganga, ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banike bona abafanele ukuthi baphiwe.
Kodwa bayathola yini abantu?
Thina ngapha emakoni South akuzange kuthole lutho.
Liphila njani manje khona ngapho ningqali ingatholanga lutho?
Abantu lapho ngikuncedana nje.
Bancedana njani?
Ngezindlu khona sebesakha lamabhanabo lawa bayakha. Ukudla kuyancedisana, abantu bayaphanana.
Kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezithiyeneyo, kuyafika yini ukudla kukhona?
Hayi ngapha awuzange akubuye lutho.
Bonabo batsho ukuthi bayakha, ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathole uncedo?
Hayi bazakhela.
Uncedo akula ngitsho eselulutholile?
Hayi akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo?
Hayi abantwana bayahamba. Kathesi lo mfula lo awugceli abantwana bengahamba esikolo hayi kathesi soku right. Abantu sebezihambela kuhle sebechapha.
Ye kodwa sike sizwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona selike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathesi abakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona wena?
Hayi ubukafanani la ngalelo kuzini ekipinge ngale ngapha bekungani kungconyana
kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu amabhani amatoilets.
Unkosikazi Loveness Makaure sakhamuzi seMakoni South ubexoxa ecingweni leo Chris Gande we Studio 7 ekhonale eMakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale laphalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla yenqabele omela izengeza wesikuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la aye kukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Shikomba webandla lezano PF omela igokho eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe, lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MTC. Umnumzana Sikhala ubefuna umela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lePhalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabo makhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu elereserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo makampani anjalo babeleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo kuthi ukuthi ngenye indlela lenqubela phambi lentuthuko iyafa ngoba abantu asuze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bazakhulisana la mabhizinisi lawo azakuphi. Hhayi lokhu ngikubulala abantu kodwa ngingamafitshane akunani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhutha lona ibond sikhulume ngeyusa lelo umuntu oke ephethe iyusa ukuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi libe kakuhlangana amanzi uyini lokhu bese silalo kuleli lizwe.
Ye ngezenye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba inenga liyifinyelele.
Ye liqiniso lona lelo kodwa ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi khamazo semali le outal ibhondi kabakhuphe ibhondi idola lemelika lizabambeka lingabanzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% nalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu 80% ngabantu abangelalutho manje bafakelane enkingeni abantu kungangcono abalithole bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa la uyingxenye kahulumente vele ngabakhuphe ibhondi Mahlabezulu bangakhuphe ibhondi sizatatarika siqalisa kodwa kugcina wonke umuntu uyabe phele imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu ongasala nje ukuthi kuza kwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile engxa yabanye baze bazivikelele nje ekubhaleni iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele incwadi kulokusebenzisa ingxa lezi. Mbona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nento esikhwayo ngakube sobala umphakathi amahlabezulu bakwazi ukuthi iphalamende le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hayi khona ezabalutshwana.
Lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende sixoxela ekwabulawayo. Live talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesiga sombhoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyaba khona ngemva kwalesi siga. Thumelani text message kunombola ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kwele Sudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe iKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi umongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa ushonele esabelweni seDafao. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba be-United Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo edolobheni le-Tripoli kwele Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasosha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya efuna ukuthuthunela inhloko kahulumende Kafayez Sarraj intambo zombuso lanxa kunguye osekelwa ngomanyano we-United Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impila kahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impila kahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Inkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uzulu ngempila kahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqakathekile ngoba imikhuhlane eminingi iyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kuhle. Ukudla esikudlayo kuya-affecta amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqakathekileyo emlonyeni, umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawa la ayabe efuna ukudla. Kodwa singawastava lawa amagciwane kumbe siwancitshe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawa singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisite udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlole amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo aboliswa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. Swe engadla ithukela lana namagciwane asho sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abesekhipha okunjenge-asidi lebhatri lelana elidlayo. I-asidi leke asadla ibhatri lapha idla amazinyo bese kusiba lesikhala esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhala lesana siyabe silokhu sikhula. Okuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udla into eziqandayo ama-ice cream amanzi aqandayo uzizinyo lakho ningaliyaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye phambili usunatha okutshisayo itiye kumbe isitshwalo esitshisayo uzizinyo hhayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uZulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo asiwokukhipha izinyo. Kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa Lama implants wana la swabona ukuthi nqa umuntu eqhamukela ithambo la yafaka insimbi. Lemazinyo nakhona ama implants. Siyafaka ama artificial teeth. Imkhuhlane enjengabo diabetes siyayithola la emlonyeni. Ama sign akhona ayebe khanya emlonyeni. Ngoba nqa umuntu ele diabetes phela nti uvela igazi lakhe lelechuke. So abantu abale diabetes bajala ukuhlutshwa izinsimbi. Lamazinyo ayaxegana. So kumele laba bebe ngabangani bakadidi. Izinyo liyabulala. Eminye imikhuhlane yabiqalisela ezinyweni. Ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwazi ukubuya emphinjeni. Livala umphimbo umuntu ecine sesifo. Ikhensa iyatholakala emlonyeni la. Abantu abalalwazi oluningi lapha, especially eZimbabwe yethu. Yikho abantu abaningi bethanda ukukhipha amazinyo. Ukuxubha amazinyo sikuqala nxa izinyo limila. Umntwana roughly ele 6 months. Unina usemele aqalise ukuxubha amazinyo. Masizifundise nini ukuthi kuqakathekile ukuya kudokotela ehlolwa amazinyo ethu. Lokuxubha amazinyo every day. Ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usiyalala. Abantwana abancane sibalimithe ubanike izinto ezisithi.
Unkosikazi Alice Sibanda, ongomunye wabalohlupho lwamazinyo, uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo, kodwa wagcina esiya esibhedlela.
Mina ngomunye wakali hlutshwa zizinyo. Ngangixubha ngezihlahla zonke, xubhe nomchemo, ngixubhe ngephetro, kodwa la ngihlule ngaze ngagcina sengihamba esibhedlela. Esibhedlela bafika bangikhipha. Bathe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ngibe ngixubha every day, ngivuka, ngiqeda ukudla, ngixubhe. Ngilala ngixubhe, kodwa mina angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhe lokuthi ngilale ngixubhe. Cause yikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe. So angingazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshe nasengixubha. So yinto esuka ibe nenkinga phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlanganele ubuhlungu namazinyo.
Odokotela bamazinyo baxwayisa uZulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo. Bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela. Kungakho bakhuthaza uZulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni langemva kokudla kwantambama umuntu esesiyalala, kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela. Baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo wokukhipha amazinyo kodwa ukulondoloza impilakahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu eleChicken Inn yilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lake Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka. Intathe izindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leChicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje livingene ngemiklomelo lamaqembu abalisele FC Platinum kanye leLewange womathathu elemiklomelo yesithupha ngoba lona lingakahlohlwa kumidlalo yalo eselidlale lonyaka. Kumidlalo yabo emibili abafana bakaJoey Antipas banqobe iqembu lezePC Caribbean leyada nge2-0, kuthi eleFC Platinum lona emdlalweni walo wokuqala linqobe leHarare City nge2-0, kwathi kowesibili linqobe leTriangle nge2-1. Iqembu leLewange lona litshaye leyada nge2-0 emdlalweni walo wokuqala, kuthi ngempela viki edlileyo litshaye leDynamo nge2-1. Iqembu leChicken Inn lige laphakamisa isicoco sePSL ngomnyaka ka-2015, njalo lo nyaka lithenge abadlali abambalwa kuyindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu leFC Platinum lona eseliphakamise inkezo yePSL eminyakeni emibili edluleyo. Emdlalweni walo olandelayo iqembu leChicken Inn lizadlala lele Dynamo, sokumdlalo olakho ukupha isibonelo sokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco. Yikanti leFC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lo nyaka kusigaba saphezulu elemushowani Stars, uthele wangeli zemukela iqembu lengezi Platinum Stars ngasemalahleni. Umdlalo obekuyiwo obukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo obuphakathi kweqembu le-Highlanders le-Cape United uphelezi umjikelo obhanqa 0-0. Njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uMatinda Ndlovu utshele intatheli izindaba ukuba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kwimidlalo emibili yasebeyidlale lo nyaka.
Ngiyathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kwimidlalo emibili esesidlalile. Njalo nginethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sebeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sikhangele umdlalo wokugijima. Umjaho walonyaka we-PPC Matopos 33 mayela ungenwe ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu. Njalo abanqobe lonyaka ngabathi u-Andrew Chimbitikayi weqembu le-Black Rhinos kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane kunqobe uChietsa Chokore. Bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye. Ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla sebulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopos 33 mayela imhle kakhulu.
Ingumela phambili sengiyibone ikona la. But uyabona imidlalo anje. Labe lokuthuthuka ngihamba lekulolo lomnyaka lomnyaka. Ungakangela inamba yabantu. Sathi umdlalo lo, sathi asinesikala silabantu abayi 400 kuphela. Sinakwalandelayo saba ku 500, sinakwalandelayo saba ku 700, sinakwalandelayo saba ku 1000, sinakwalandelayo saba ku 1.5, sangena ku 2000, 2.5, sangena ku 3000. Kana sengingenile ku 3.5.
uChimbitikayi loChokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohlobo lwe-RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe-PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobile bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo, uhulumende wakwele-South Africa uselaye izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlalayo kwele-South Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Mhlapho ekhona le-South Africa.
Embikweni wethulwe lugatsha lwezemfundo kwele-South Africa, umphathintambo walolu gatsha uNkosikazi Angie Motshekga uthi bafinyelele kulesi sinqumo usetshenziswa umthetho wezemfundo othi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa. Abesekhuthazwa ukuthi ayilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathintambo Motshekga athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikhalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleli lapha, kusiselomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lomthetho nalesi simemezelo. Njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni ingane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele-South Africa eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi yisumbululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayehluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate, kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminista kuzanceda kakhulu.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela. Amanguli kamzilikazi asuka khona la KwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabo khokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde, angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni, labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa
siyabonga Benedict Mhlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.